uhlala ulindile. Ukudutshulwa kwabantwana ezikolo, iBhayibheli lithini ngakho? Mhlaka 24 May 2022, kwenzakala isigameko esisabekayo edolobheni elincane elithiwa yi-Uvalde lise-Texas, e-USA. Iphephandaba okuthiwa yi-New York Times lathi kule ndoda edubule yabulala abantwana abangu-19 lababalisi ababili esikolo okuthiwa yi-Rope Elementary. Kuyadanisa ukuthi izehlakalo ezinjengalezi sezigcwele lezi nsuku. Elinye njalo iphephandaba okuthiwa yi-USA Today lithi ngomnyaka ophelileyo kudutshulwe abantwana abangu-249 ezikolo ezishiyeneyo, futhi akukaze kube lenani elikhulu kangaka selokhu kwaqalayo ngo-1970 e-United States. Kungani izinto ezimbi kangaka zisenzakala? Kuyini okungasinceda nxa kungenzakala? Kambe ukuthi udlakelo lunje luzake luphele? IBhayibheli lezimpendulo zembuzo le. Kungani abantu sebelodlakela kangaka? IBhayibheli lithi siphile ezinsukwini zokucina lapho abantu abaningi abangelathando futhi labalolaka benza izinto ezimbi ezihlasimulisa umzimba. Abantu laba bazaqhubeka besiba babi kakhulu. 2 Timothy 3 verse 1-5-13. Ukuze ufunde okuningi, bala isihloko esithi iBhayibheli laprofetha yini ngalokho okwenziwa ngabantu kulezi nsuku. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi yindaba uNkulunkulu engavimbeli izinto ezifanana lokudutshulwa kwabantwana esikolo. Ukuze uthole impendulo eseBhayibhelini, bala isihloko esithi kungani izinto ezimbi zisehlela abantu abalungileyo. Kuyini okungasinceda ukuthi sibekezelele bonke ububi lobu? Zonke izinto ezabhalwa kudala zabhalelwa ukuthi kufundiswe thina. Lokho kwenza sibe lethemba ngoba imibhalo le isinceda ukuthi siqinisele njalo iyasiduduza. KwabaseRoma 15 verse 4. Lokho esikufunde eBhayibhelini kuyasinceda ukuthi sibekezelele ububi esihlangana nabo. Ukuze uthole okuningi, bala isihloko esithi ingabe ukudlova buyeke buphele kuvukanye isiZulu. Ukuzithola amacebo okuncedisa abantwana ukuthi bangethuswa izindaba zodlakela, bala isihloko sesiZulu esithi imibiko yezindaba ethusayo nezingane zakho. Udlakela luzake luphele yini? Izabakhulule kuhlukuluzweni lasebantwini abalodlakela. Ihubo 72 verse 14. Zizakhanda izinkemba zazo zibe izikali zamakhuba okulima, le mikhonto yazo ibe zingqamu zokutheni izihlahla. Akula sizwe esizaphakamisele esinye inkemba, njalo azisoze ziphinde zifundele ukulwa impi. UMika 4 verse 3. UNkulunkulu uzakwenza lokho abantu abangenelisi ukukwenza. Uzasebenzisa umbuso wakho osezulwini ukuthi aqede zonke izikhali zempi kanye lodlakela. Ukuze ufunde okuningi ngalokho okuzakwenziwa ngumbuso kaNkulunkulu, bala isihloko esithi ngaphansi kombuso kaNkulunkulu ukuthula kuzakwanda. Isihloko lesi siphelela lapha.